Namhlanje wesiphathelane labesifazane sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu loNkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkanye North edalela ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane.
Ngabe kuthiwa kula COVID, ngabe kuthiwa le mahofisi ngasihlali. Kodwa sesivela le Mashonaland Central Mbiwe sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona. Labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuye lezikolo lamatisha babekhona. Waba nomunye umntwana owaye ehlanguliwe laye, waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo wathuma le choice point. Lo mntwana samkhuthaza ukuthi kangeniswe e-university abe yi-shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kuyabe kungasiyo ndaba yakho. Try and get out of that and relive your life. And thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa siba-rehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society bahlale ngoba ayisiyo ndaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza. Someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho. Isona sozakha umntwana lo isono wesomhlangu.
Ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo. Bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolu lwasebenza yini kumbe kabakho abantu bemukelayo?
Abanye bayalwamukela, abanye njalo abalwamukeli. So sekumele ukuthi thina njenge-community sihlale phansi labantwana laba, sihlale phansi lezikolo, sihlale phansi labanye abantwana. Sihlale phansi lamatitsha sibe neqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka, labo sibanike isibindi, sibanike i-confidence ukuthi akukho wrong, there's nothing wrong that you did. Noma umntwana engxenye kwakhomba akulamuntu ongaphambanisiwe emhlabeni, bancediswe abuyele endleleni eqondileyo. Enkayi lapha mnenzela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi. Bayahlala phansi lamankazana, bahlale phansi labazali, bazame ukuthi bababisele ezikolo. But iproblem esilayo yikuthi izikolo azivulwanga, yikuthi kule COVID lokuhlangana lapha sekukhuthaze ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa, ubhubhane lo mubi kakhulu. But I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisele ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i-approach yona leyo eka-teacher, eka-mzali womntwana, eka-community, labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo umntwana kube yi-system ekhondema linto le isi-rehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kade lokhu kungahamba njalo. Abanye basuke kudobha bathi yiwe thina sibili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebekusebenza. But njengoba sisho kuba nobunzima-ke ekuhlanganeni umoya onalowo kumbe ipilo kuze uthando lonalolo olokwenziwa izinto ezinjalo ezokubisela abantu abethu esikolo lukhona ebantwini. Okokuhlupha-ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasayi esikolo. Sazisenza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye, uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyathokoza yini evela khona ngale. Akulaluyo lutho yini olunothisa yona njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile kwenzela ukuthi sihle sikubambisane masinyane uhlupho lungakayikhajani.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkanye North edalela ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane.
Thank you.